kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu umhlaka 9 kuMfumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Angibona ukuthi ungabe kuliqiniso ukuthi khona khona imtatheli izindaba ziphuma ezindlini zazo zisemsebenzini ukuthi zihlambaza ilizwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imtatheli izindaba labasebenzela inhlanganiso esezimeleyo kumele besekele inhlelo zikahulumende weZimbabwe. Kutsha umkambo eMbare Musika eHarare ulabantu abalahlekelwe yimpahla eningi ethengiswayo. Kwenziwa ukhetho kwele Mozambique olukamongameli ukhangelwe ukuba kuzanqoba owebandla elibusayo eleFrelimo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele intathele izindaba labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo besekele eleZimbabwe, hatshi ukuhlala becothoza kumbe bedlelana lezitha zelizwe elithwaliswe nzima ngamanye amazwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa wethule amazwi la namuhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Zekha obekungcwatshwa uretired colonel Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra. Uthe kumele belandele indlela umuyi ayesenza ngayo loba kwesinye isikhathi wayekhuluma iqiniso elethusayo emhlanganweni yedaye lePolitbureau elabaphantambo bakahulumende neleCentral Committee.
I call upon the media and communications fraternity.
Nithanda ukuthi ngithi kuntathela izindaba labenhlanganiso ezizimeleyo, yenzani okusemandleni enu ekwakheni ilizwe. Amazwi aphazamisa ukubambana kwethu ngasiwafuni.
Inkulumo kaMnangagwa le uyethule ngesikhathi kubunjwa iziqondiso zomthetho we-Private Voluntary Organizations Act ezilakho ukuba kumiswe ukusebenza eZimbabwe kwezinye inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zidlelana lamanye amazwi entshonalanga ethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho. Intatheli izindaba zithi amazwi kaMnangagwa alakho okwethusa abathapha izindaba eZimbabwe. Umnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, uthi akumelanga uMnangagwa ethusele intatheli izindaba.
Angibona ukuthi ungabe kuliqiniso ukuthi khona khona intatheli izindaba ziphuma ezindlini zazo zisemsebenzini ukuthi zihlambaza ilizwe. Akuqondanga lokho.
Amazwi kaMnangagwa achothoze njalo ngabakunhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, ngomunye wabasole okwethulwe ngumongameli.
Ukhulumende before akhulume ukuthi khona kusengadala ingabantu kuthi khona akhangele khona lokho akwenzayo yisikhulumende kambe kumela kanganani izifiso zikazulu wonke weZimbabwe.
Ekhuluma eNational Heroes Zekha, uMnangagwa uphinde wathi umuyi uDube wayesaziwa ngokukhuluma iqiniso.
National Hero for his jovial as well as
sizamkhumbula ngeqiniso ayesitshela lona emhlanganweni yethu eCentral Committee lakuPolitbureau.
Omunye njalo oncoma imisebenzi kamuyi ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve makhandeni edayele parlamente.
Ube kukhuluma kunjengoba kunjalo bese kusithi wena nxa usukuhluza kukucaphule kumbe kukujabulise, kodwa yena uyabe esekutshile. Kuqakathekile ukuthi njengabantu esiphila phakathi komphakathi sibe yilabani abantu okuthiwa abantu kabaqageli ukuthi unakanani, kube mgceke okufisayo lokufunayo, abantu bakuthande ngenxa yeqiniso lakho, bakuzonde ngenxa yeqiniso lakho.
Umnumzana Samuel Sipepa Nkomo owake waba ngumphathintambo kakhulumende uyakusekela lokhu.
Kabe wayenelisi kubatshela uMnangagwa kubatshela, and I think that everywhere else nxa into wrong uthi ngayikhuluma ukuthi wrong, you need to read his book to find ukuthi He was very straightforward.
Baningi abantu abavalelise uDube bagoqela umnumzana Sihlangu Dlodlo umqondisi weqembu lenguqu eliyayilendaza.
Ngesikhathi nxa into sezinzima kakhulu izimali zingasekho ube ngalali.
Umunye owayesaziwa ngegama lokusoma elithi Comrade Embassy Dube ngesikhathi sempi yenkululeko wazalwa ngomnyaka ka-1941 eMatobo wayekudale leZipa High Command. UDube obhubhe esibhedlela seMatter Day Hospital kobulawayo ube lesifo sezinso. Ngimele iStudio 7 seHarare ngimnqondolo Zindlovu.
Kulempahla enengi ebiza izigidi ezimbalwa zamadola eMelika ethe izolo kusihlwa kulandela kulumatha komlilo ovuthayo eMbare Musika eHarare. Iziphathamandla zeHarare zithi akwaziwa ukuba umlilo lo ulunyathiswe yini. Amapolisa athi asehlolisisa isehlakalo lesi esithiye abanye abathenga bethengisa impahla bengelampahla yokuthengisa. Abantu beMozambique bavotile lamhla ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edala lePhalamende. Incwadi zisithi unganqoba ngeqembu elibusayo eleFrelimo eselibuse kusukela ngomnyaka ka-1975. Abancintisa kusikhundla sikamongameli umnumzana Daniel Chapo owebandla leFrelimo, uOsofo Momade owebandla eliphikisayo eleRenamo elalingelesibili kukhetho olwedlulayo, Lutero Simango weMozambique Democratic Movement, loVenancio Mondlane ozimeleyo njalo osekelwa ikakhulu ngabatsha. Ukuze sihlaziye lolu daba usidanekele Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube, incwadi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Endithanda ukuthi sikukhwabithe ngeMozambique ukuthi abahlali lenkokhelo yodwa okweminyaka eminingi. Abakhokheli bakhona bayalandela izinqumo zesekelo sombuso waleliya lizwe. Yikho nje kathesi besiye ekhethweni, njalo besiye ekhethweni kunje okade vele ngumongameli uNyusi uhle wavele wakubeka sobala ukuthi yena kasondeli kulolo khetho. Ngakho-ke ubesuke egqoke wasekela omunye ukuthi uzathatha isikhundla leso sokuthi akhankasele ukuba ngumongameli. Ngakho-ke sithanda ukubatshayela ihlombe ngakho lokhu ukuthi bona umongameli wabo uyahlala isikhathi esithize abesephuma. Njalo ngenxa yokuthi libandla libusayo kade lahlala isikhathi eside libusa, kungenzeka ukuthi athole usekelo. Kodwa-ke bekulamanye amahemhem atshoyo ukuthi hhayi, abantu bathi bona sebefuna ukuthi-ke bathole ukuthi babuswe ngelinye ibandla. Mhlawumbe singabona ekathi singakukhangelelanga ukuthi ibandla elibusayile elinganqoba, so sizakhangela-ke sibone ukuthi impumelo yakhona iphume njani.
Siyabona njalo ukuthi yindaba efanayo kumazwe akuzwekazi le-Afrika, lawo okuyiwo aletha uzibuse iningi alokhu ebusa. Ubone ngani lokho kuzaphetha ngani ukuzwekazi le-Afrika?
Ukunqoba kwama-liberation movements i-Afrika yonke jikelele yinto evamileyo. Kungani kunjalo? Kubangelwa ukuthi singananzelela abantu abavotayo kakhulu nxa kuthe kwafika isikhathi sokhetho ngabantu abadala. Ontanga abaningi kabasondeli kulolo khetho. Kungani ngiqalisa ngalowo muca nxa ngivula le nkulumo? Ikuthi bona labo bantu abadala abavotayo yibo bevele bephathekile kakhulu kwezombusazwe ekukhululeni ilizwe amazwe abo. Ngakho-ke singathi ngama-activists ayevele khona ngaleso sikhathi sebeze baguga-ke belaleyo into ekhona egazini labo, okuveza ukuthi bona yiba lokhu bevota ngobuningi, baphatheka bayarejista babe sebesiyavota. Okunye okumele sikunanzele ukuthi nxa ibandla lisembusweni lilayo yonke imachinery elingayisebenzisa ukwenzela ukuthi lingaze laphuma embusweni lo. Ngakho-ke ngokunye okubangela ukuthi ama-liberation movements angaze aphuma embusweni ngenxa yokuthi one, athandwa ngabantu bona laba abadala babevele beyingxenye yokukhululwa kwalawo mazwe bengama-activist ebesakhula sebeze bengabantu abadala njengoba babhalisile bavota. Kukanti-ke intsha yanamhlanje abaningi kababhalisi ukuvota. Ezigabeni eziningi njalo ama-liberation movements ayasebenzisa i-state machinery abaye belayo, baye bele mali, abanye bayasebenzisa imali okumele ngathi uyisebenzela izweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe, engumsekeli kamgcini sihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile emdlango weStudio 7 ekokubulawayo. Abanye abantu abasebenzisa iStarlink eZimbabwe bathakazelela ukuchipa kwayo, kube labanye njalo abathi kabenelisi ukuthenga ama-modems lokubhadala imali esuka kumajumi amabili amadola emelika kusiya kumajumi amahlanu ngenyanga. Loba kunjalo, ezinye ingcwethi kwezombusazwe kanye lezobulembu be-intanethi zithi iStarlink izaletha inguquko emangalisayo ekuxhumaneni kwabantu lokuthuthukiseni amabhizimusi ajiyeneyo. Ungqele Dube weStudio 7 usadulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sokulenyanga iStarlink, inkampani kasomabhizimisi weMelika umnumzana Elon Musk, yaqala ukusetshenziswa ngabantu eZimbabwe. Ukuze umuntu asebenzise ukuthengiswa inkampani le, kumele athenge imodem ebiza $200 amadola eMelika, $200, kumbe $300 lengxenye yamadola, $350. Othenge imodem elentengo ephansi ubhadala $30 amadola, $30 ngenyanga, kuthi lo othenge edulayo ukhokha $50 amadola, $50. Unkosikazi Patricia Gumbo ohlala kobulawayo uthakazelela iStarlink esithi wayebhadala $40 amadola, $40 ngenyanga ukuze angene ebulenjini be-intanethi.
Masisizwa ne-Starlink, we realized ukuthi sizabe siseva imali eningi.
Intatheli izindaba umnumzana leNindebelelaye uncoma iStarlink.
Intengo yayo ingcono kule into zabo iConnect labo-T1 njalo iFast.
Abasebenzisa inkampani ye-Econet bakhokha imali eyedlula $40 amadola eMelika, $45, kumbe $87 kuthi $167 kusiya phezulu ngenyanga. Abasebenzisa iTel 1 babhadala phose ikhulu lamadola, $90 ngenyanga. Ingcwethi kwezemtshina yama-computers lobulembu be-intanethi umnumzana Robert Ndlovu uthi kunengi kakhulu okuza kuguqulwa iStarlink.
Ama-company amaningi asela ama-services akade ngawo, and also lama-speeds ama-connectivity local sendlulile lama-bonuses i-connect is launched a very good package. I think it's for $30.
Umnumzana Ndebele uphinde wathi kodwa iStarlink kayisoze ibhidlize amankampani asungulwa kudala eZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe ngundlovu othi iStarlink ikhangelelwe ukuba izagxila emaphandleni.
Bazinanzelele iStarlink is fixed, ayikho kusame family ikhonithi in terms of immobility.
Undlovu uthi ukudula kwamakhitsi eStarlink yikho okungenza ingathengwa kakhulu. Unkosikazi Busisiwe Mlotshwa laye usola ukudula kwama-modems eStarlink.
Abantu abaningi bayehluleka ukuthenga idatha le-$15 ngenyanga efonini. So amboni bebaningi abangakwanisa ukuthenga iStarlink e-$200 bese bekhipha ama-$30 ngenyanga.
Kambe iStarlink yabatshazwa kangaka ngabantu abaningi ingathuthukisa amabhizimusi na? Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini osebenza ekolitshini yemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology uthi amabhizimusi asebenzisa ubulembu be-intanethi akhangelelwe ukuqhela njalo alakho ukuqhatsha izisebenzi eziningi kulandela ukuvulwa kwenkampani ye-Starlink eZimbabwe.
Kuzenza lokhu esasikubona ukuthi kwesinye isikhathi siyathola ukuthi inethiwekhi kayikho, lokhu yabungasekho. Iza lesiqubo esikhulu, iza ngendlela ezakwenza abantu abaningi abalenhlelo zamabhizinisi ezisebenzisa umambule kube lula kakhulu ukwenza ibhizinisi.
IStarlink ikhethe ukusebenza nenkampani ye-Tel 1 layo eyenza okufanayo. Lokhu sokumangalise abantu abaningi eZimbabwe. Ingcwethi kwezemtshina ye-Information Technology umnumzana Prosper Giane uthi lobo budlelwane buzasiza iStarlink kakhulu ngokwenza imitshina yabo itholakale lula elizweni.
iTel 1 bagcwele ilizwe lonke, njalo balama office ilizwe lonke ongadala ukuthi kube lula ukuthi lo muntu ngomuntu lapha bekhona asengayathenga kothelwane uma thenge khona ebulembini lapho ngendlela zenezizo okuthengiswa ngayo.
Starlink sisabalele emazweni amanengi kuzwekazi leAfrika lasemazweni athuthukileyo lamanye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingungqwele Dube.
Sizizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli wakwele Melika umnumzana Joe Biden ukhulumisana ecingweni lamhla lomkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ngebutho lakhe elihlasela ngamandla kwele Lebanon leGaza. UBiden utshele uNetanyahu ukuba kasekeli isifiso sikaNetanyahu sokuthi kulakho ukubhomba izakhiwo ezilezikhali zohlobo lwenuclear kwele Iran kulandela ukuhlaselwa lelizwe leli ngama-missiles afika phose amakhulu amabili ngeviki edluleyo. Idala lephalamende kwele Kenya selithethe isinqumo sokuthi kumele kususwe esikhundleni umsekeli kamongameli umnumzana Rigathi Gachagua okuthiwa wadinga impahla enengi esebenzisa imali ayithola ngobukhohlakalo. Udaba lolu solusezandleni zedale lesenethi ezadlolisisa isinqumo lesi. Le Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Milton liza kuna namhla esabelweni seFlorida lapho elikhangelelwe ukudala umonakalo omkhulu. Abantu abaningi sebesukile ezindlini zabo baya endaweni zokuphephela ezivikelekileyo kulandela ukuxwayiswa ngabogatsha lwezomkhathi. Izulu leli lomoya omkhulu oqothula imbokodo lesisekelo ohamba ngesiqubu samakhilomitha aphezu kwamakhulu amabili ngehola 250 kilometers ngokubika kogatsha lwe-National Hurricane Center. Elinye idolobho elizatshaywa isiphepho lesi yiTampa Bay lapho kuhlala khona abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million. Ngeviki edluleyo kube lesiphepho esifanayo iHurricane Helene esibulele abantu abedlula amakhulu amabili endaweni ezigoqela khona eFlorida laseNorth Carolina. Untukameli Nkomo weStudio 7 uqoqele lesizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida khonapha kwelamelika umnumzana Mabela Siziba.
Ungathethi kulomoya eyizila likani kakhulu but kulomoya ungani sokuthola amandla mbijana but akukabi kubi kakhulu. Abantu abaningi sebesezindlini zabo manje. I think le migwaqo eminingi sivaliwe, le ndawo eziningi ezothenga ukudla lefuel I think zivaliwe namhlanje.
Sibonile iziphathamandla zixwayisa abantu ukuthi basuke kwezinye indawo. Lapho khona ungathi lisukile yini ezindlini kumbe litshelwe nje ukuthi ayihlalane ezindlini zenu?
Ngithi abazange bathi sisuke but bathe nxa ubona ngani awukho safe wena njengomuntu uyazenzela uthosi ukuthi usuke nxa ufuna ukusuka. But I think so much.
Ubakhona yini abanye obaziyo abasukile?
Engikwaziyo bangani bakhatshana mbijana lathi bathe bazahamba ku-shelter namuhla emini ilanga lingakatshoni ngoba I think ilanga ngasathi yatshoni kuyabe ungasahambeki.
Wena lo mdeni wakho lapha elikhona lizizwa livikelekile?
Okwamanje ya mbona ngani sisazivikelekile asazi njengoba asikaphiwa ama-update amaningi kakhulu but okwamanje ngani sayi ngansilethemba lokuthi sisavikelekile.
Bathi lizaqalisa nini ukuna kahle kahle izulu?
Ekukhulumeni kwabo bethela nganxa sesiyatshona yikho lapho elizaqalisa khona emini around emini kumbe ngalanga sesiyatshona especially langa sesiyatshona yikho lapho elizaqalisa lo moya omningi lezulu langkhona ngelesiphepho.
Ukuphela-ke bayatsho yini ukuthi lizakhawula nini?
Abakakhulumanga ukuthi lizakhawula nini ngani bathi lizalingana ubusuku bonke kuyadiphenda ngokuthi lingaphi kwangkhona but abakakhuluma ukuthi lingaphela nini but by kusasa ekuseni liyabe selidlulile.
izinto zokusebenzisa lezokudla nje izinto zendlini njengoba kukhanya ukuza kuba lomonakalo ongathatha isikhathi ukuthi impela indawo eziningi zivulwe lithengile yini
akwamanje ukudla kukhona I think abantu abaningi bebetheliwe ngoba abantu baphiwe isikhathi simile sokuthi bethenge ngama-warning and ngithemba futhi after lena enye i-stomach yenzakile abantu labo bebengani sebelokukhalipha mbijana endabeni zokulungiselela into zokudla lokuvala amawindi landandana into ezinjalo
umnumzana imavela siziba isizalwane sezimbabwe esihlala emelika esabelweni seflorida lapho kuzakona khona izulu lesibhebho namuhla wexoxa nomthungameli nkomo westudio 7 kusigaba sabadabuka ezimbabwe abahlala kwamanye amazwe kulabadabuka ezimbabwe abahlala kule botswana asebethole ithuba elihle lokuziphilisa ngezokulima kulandela isinqumo sakulelo lizwe sokuthi kungasathengwa ezinye izilimo ezifana lembhida amatamatisi lokunye ngaphandle kwelizwe intathelo ezindaba yestudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Ngomnyaka ka-2022 leBotswana lanquma ukuthi kungasathengwa ezinye izilimo ngaphandle kwelizwe kukwenzela ukuthuthukisa ezokulima kulelo lizwe. Lokhu sekuvulele amathuba kwabanye abeZimbabwe kakhulu abafundela ukulima ekhaya ukuthi bangene kuhlangothi lolu. Omunye wabo umnumzana Sipho Moyo wafundela ezokulima ekolitshini le eSigodini Agricultural College esigabeni seMzingwani. Umoyo ulima izilimo ezifana lamakhabe, umumbu, ibilebile liluhlaza, idelele kanye lamatamatisi duze komuzi weMura wona ubucwadlana nje ledolo pole haboroni uthi isinqomo seBotswana sokuthi ungasathengwa ezinye izilimo phandle kwelizwe kuyabaphathisa kakhulu ngoba belima besazi ukuthi izilimo zabo zizathengwa
kuyaphathisa kakhulu ngoba bebe kusinika amathuba amakhulu for umaketha ukwazi ukuthi uthatha lapha isilimo sakho susa lapha usise endaweni enje lapha esiyothengiswa khona yabangasela lama challenges ukuthi flood iproduce yabulayo ngoba yabukwazi ukuthi nxa uyivuna iya straight kuma consumers
uthi noma nje ukulima kulibhizimusi letha inzuzo kule migoqo abahlangana layo njengabalimi bonke umoyo uthi kwintshintsha komumo omkhathi iclimate change yabalimaza kakhulu okudala ukuthi balahlekelwe izilimo
ugcine kusiba nzima lokuthi iplanting program yakho uyimise njani singazekelisa ngesizini edluleyo abezomumo omkhathi bebethembisa ukubana lo nyaka kusoze kubele lo mchazo so ngendlela zokuthi umomo omkhathi uyajintsha labo bagcina bengasayenalisanga ukuthi basiphe okubambekayo okuza sigayide ukuthi ngezilimo zethu silimeni ngoba inengi lalilimi lamatamatisi lathi singibe silawo khonapha ngemva kokuthi lawa echayiwe sazohlanyela kutsha so la sokuyi-probiyesa
omunye laye okubhizimusi yokulima umnumzana Mpumuzo Nyoni uthi wabona ithuba lokungena kwezokulima ngenxa yomkhathi otshisa kakhulu kwele Botswana lokuselakala nje kwezinye izilimo ezitshiyeneyo
langa latshisa kakhulu kube nzima ukuproducer umqando ngesikhathi somqando this side kuyaqanda kakhulu and then bese kusibanzima ukuproducer and then sembona i-opportunity ukuthi if ungakwanisi ukuthi uproduce ama-crops onalawa uphambana lama-weather analawa ngesikhathi selanga ngesikhathi kuqanda
uthi ukuba ngumuntu wokuza incintisana lezizalwane zeBotswana noma nje kungumgoqo akubahluphi kangako
ya khona kwi-challenge not at large but ukuthi uyabungakwazi ukuthi kwini okuza yenzakala kusasa but in most cases kuleli lizwe labantu abalama-interest labo ukuthi bafunde khonokho okwaziyo you share ulwazi
unyoni uthi umuntu uyabe ngalahlekanga uma ikhethe ungena kwezokulima
inzuzo ikhona ngoba everyone ukhangelela ukuthi ngaliphuma nje la kumele ibe lolutho olusetafuleni ukuthi uza kudlanda what are you going to eat emini kufunakala ifama ntambama kufunakala ifama ngaba ngumtshato kungaba kuyini kudingakala ukuthi kube le fama
ngesikhathi ehlangana lomongameli Emerson Mnangagwa kumhlangano oqhutshwa mnyaka yonke phakathi kweleBotswana leZimbabwe eBay National Commission umongameli Mukhwetsi Masisi wancoma kakhulu izalwane zeZimbabwe ngolwazi lwazo olujulileyo kwezokulima uMasisi wathi kungenzeka ukuthi bakhulumisane leZimbabwe abanye bazophathisa njengabalimisi ukuthuthukisa isigaba sezokulima kweleBotswana eleZimbabwe lalihlonitshwa kakhulu kwezokulima ikakhulu ekulimeni umumbu emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 Ngisabulele ngisabron kwele Botswana.
Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linamba laleli bestudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yey, sanibonani, sanibonani bantu bestudio 7, sanibonani bakithi bantu bakamthokazi. Siyabonga bakithi ngenhlelo elisifakela zona kakhulu nje enyuzini zesintu njalo ezithanda ukuba leqiniso. Yey, umnangagwa lo lebandla lakhe lelezano. Lo baba lo kangazi ngempela ayikho into azasenzela yona empilweni yakhe yonke ngaphandle kokuthi yena akwaziyo ukuthi abophe abantu abangenzanga lutho. Kodwa nje i-economy ngeke azayibophe umnanga kwaShemu. Lokho nje siyofa size sizohlupheka size siyokufa fi ngomnanga kwena lo. Lokho etshintsha amazimdola twa yena amazimzigi la twa kwini into zakhe ze. Kuyoze kuyophela uyozowefela yena okwakhe akudinga ukufela khona lapha kulokuthi abhekane lamacala akhe okusibulala. Kubuhlungu lokho okwenziwa ngumnangagwa ngoba akalandaba akalanembeza akalandaba labantu abahlupheka iZimbabwe yonke ingakho.
Buli Studio 7 njani? Hayi ngithi mina asiyekele nini uchawa amakhanda ngemalithi ethi kokulawayo. Abafana bathunyiwe ukuthi bayidathe imali. Ngesikhathi sikamugabe izigidi nezigidi zanyamalala kuphela kanjalo. Lena le sokupheliswa abantu abayiluchanga amakhanda into nje yazakalayo abanikazi bayayazi eZimbabwe ngakuhamba istreet ngithola umbhobho never indlela amasiye owamaningi ngakhona istreet invele ngako cross nje from one street to another bengakubambanga abafana bakahulumende. So into leyi singajanga amakhanda abantu bakithi ilabanikazi bayo bathunyiwe abafana benzile umsebenzi wabathethi nde futhi bathethe ngumuntu ongakathintwe ngumuntu. Lapha nje singukutshalisa ngamakhanda nento ezincane nje futhi emini libalele izimbabwe kwenzakali lokho and indlela abahweda ngayo indlela abayenza ngayo umsebenzi bengajahanga kuyabonakala ukuthi bali-back up atbelindiwe ukuthi baqeda umsebenzi bahambe.
Sanibonani basakazi bakastudio 7. Kangipheli moya nanoma lingawafundi awami ama-audio engilisendela wona. Bengifuna ukukhuluma ngale ndaba yamadoda la asha imali lapha kokulawayo. La madoda ngiyabongela ngoba le mali izosiza kakhulu ekuthuthukiseni umnotho waseZimbabwe. Ngoba kuyazakala ukuthi amabhenki aseZimbabwe ahlale ekhala ngokuthi anamali. Nomnotho weliza wawuthuthuki ngoba imali kayikho elizweni. Kodwa la madoda imali angayisebenzisa elizweni ingasiza kakhulu ukukhuphula umnotho. Mangabe kuyikuthi akubona abantu bezaniphefa abayitshontshile le mali.
Studio 7, siyabonga ukuhlala njalo njalo lisithulela indaba ezimnandi ngolimi lwakithi lesiNdebele langesishona njalo. Benti ngiphawule maqondana le mali ecatshileyo. Since umgabe ngupresident akukaze kubanjwe inkunzi eZimbabwe ebhenki kuphethe AK-47 abantu bakhona bengabanjwa. Laba ababambe inkunzi eBulawayo umnankagwe yabazi kahle ukuthi ngobani.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Live talk lamhla uhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ule diaspora forum sixoxa ngokhetho lwemelika oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. Singakehlukanisi sihlangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi intatheli zindaba labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo kumele besekele inhlelo zikahulumende weZimbabwe. Kutsha umkambo wembare musika eHarare ukulabantu abalahlekelwe impahla enengi ethengiswayo. Kwenziwa ukhetho lukamongameli kwele Mozambique ukhangelwe ukuba kuzanqoba webandla elibusayo eleFrelimo. Ake okwanamhlanje sokwanele olubalisayo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.